So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 4 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulaba lithumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus. Ibandla le-MTC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale lephalamende.
Sibhalele incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mdeda ukuthi engaphindi kwenza ubuchapha lobo obungutotha abantwini iloya ebhasimthetho.
Inhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU ithi abaqashi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni.
Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Ukutshengisela kwelemelika kuqhubekela phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lichumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus osekukhuphule inani labo eZimbabwe lafika phose amakhulu amabili i-189. Lokhu kwenzakala uhulumende elokhu engakacaci ukuthi izikolo zizavulwa nini. Ibandla leMDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi selithethe isinqumo sokuthi amalunga alo awedalele ePhalamende leSenate asengaphatheka kunhlelo zalawa madale njalo lizajezisa lilandela isekelo sebandla lalo labo abangalalelanga inyathelo lakuqala elokuthi bengalugqobi kuleli dale. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa obesemhlanganweni weNational Council yeMDC eHarare izolo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe selilobele usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda incwadi ekhalaza ukuthi amise ibandla leMDCT ukuxotsha amalunga alo kuleli dale ngoba kungekho emthethweni. Asizweni exoxa losithandekile mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Liqiniso ukuthi iNational Council iphe iresolution yokuthi ama-MP ethu wonke lama-senators kawabuyele emsebenzini wePhalamenti wonke bemelela izigaba zabo njalo bengasebenzi ngaphansi kukamonzura lo Khuphe. Yikho ke sithe bazasizakhetha futhi omunye uthi ama-chief whip abamelela i-MDCA ngenxa yokuthi sarejiswa emthethweni ne-constitution eZimbabwe ethi i-MDCA njalo lokuxotshwa kwama-MPs ePhalamenti axotshwa ngomthetho ukuthi only party eya owangena ngayo yiyo ekuxotshayo. Sivumelene ukuthi ama-MP lawo ezixhwalile efuna ukukapula bengamelela ngama-principles sizababiza ku-disciplinary committee sizwe phela ukuthi kanti benziwe yini, yindlala yini, yikwethuselwa yini, yikuthengwa yini abekwenzela ukuthi baze baxhwale balandele izinto ezingekho emthethweni we-MDC yethu. Yiyo ukuthi sifuna ukwenza kuthiwa yi-due process. sibhalela incwadi uSpeaker of Parliament u-advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchapha lobo obungupotha abantwini iloya ebhangumthetho. Sathi hhayi ujustice Chikapi kazange athi asiyo-political party, wathi hhayi ifinele ngokunye besanini i-constitution, i-constitution yethu ikhona sesihambisile sayenza ukuthiwa i-supplementary evidence. Yikho kamhloya bayakwazi ukuthi evidence yakuthiyeni evidence e-critical usu-applya usuyihambisi. Sathi oyaxhwala ezama ukuxotsha ama-MPs ethu njalo, hhayi uzabona ilihlo likabani lentwana. So the physical everybody. Can I say party with MK Twin? Who charge your money at your jalo? Who cheat at your jalo? It propaganda swear with a so party. Mabanda was a movie. It's an adjust by a word.
It was Sasa Gay, Lapo, a parliament. Local who have a situation, even the MDCT. Alisoze lixotshe njalo amalunga enu. Kumbe lithembe ukuthi usomlomo waleli dali uzakumisa lokho.
Thina sihamba ngomthetho asinqeni into le ayisokakhuphi ayisokakhunzula iyakwazi ukuthi ngokopi abathunywayo uyabona sawine court straight away bathiwa siyiphathi igavumenti yezanu tf yasehamba yathila kutshengisa ukuthi ingobazama uku-equalize ukuthi uThamisa layite legitimate leader njengoba thinasithi uMnangagwa legitimate leader. Yiko uma kunjalo-ke sifuna ukubona ukuthi baza kwenzani ngoba ebesithi thina asilungelwanga ukuba yi-political party sahamba kwi-nomination court. I-nomination court is a judicial court, yi-court sibili ngoba yiyo yatho njalo. Kuzatshengisa ukuthi izinto zonke lezi esazenzayo kufanele kungadilika kubhidliswa ama-election ka-2018 ngoba kutshengisa ukuthi i-electoral court leyangenziwa i-nomination court yavoxa. Ngake savuma thina ukuthi bathi yike esiyi-wrong thina sahambisa konke okwethu lo lingamaqinga ofuna ukudiliza i-party yethu ngoba iqine nko.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma labecele le-MDCT izolo ntambama. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni kanye lezinye imali ezijiyeneyo ezifana le-rand lakwele South Africa. I-ZCTU ithi ukubhadala izisebenzi ngemali eZimbabwe ikuncindezela ngoba limali kayisathengi lutho. Imali yelizwe ilahlekelwa yisisindo nsuku zonke okubangela ukuthi intengo yempahla layo ikhwele mahlayana. Iningi lezisebenzi ligcina selihola amaphepha angathengi lalutho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Isixwayiso sethu sokuthi izisebenzi kufanele phela zibhadalwe ngemali yangaphandle kwelizwe kubangelwa ukuthi intengo yezinto zonke nje isitholakala phela isiku American dollar, njalo laba abathi bathengisa ngemali yaphakathi kwelizwe sibona baya indexa kumbe baya sondeza phela ku exchange rate. So isuka ke imali yangaphakathi ibe imali enengi okumangalisayo. Njalo okwesibili sibone uhulumende evumela phela sokusemthethweni ukuthi abathengisayo ngaba yikwini abalakho bayavunyelwa njalo ukuthi bangathengisa ngemali yangaphandle. Yikho nje sicebisa kumbe sixwayisa izisebenzi ukuthi nxa sebenegotiator phela kuma-bargaining councils achiyeneyo bekubeke kube sobala ke ukuthi ama-wages lawo ke sokufanele ebhadale ebhadalwe imali yangaphandle. Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Abaqatshi libona bevuma yini ngoba sesike sabona besala. Izisebenzi zikahulumende ikakhulu sesike sazibona zikhalala umsebenzi. Zisithi kumele zihlawulwe ngedola lemelika kodwa ukwalile lokho uhulumende.
Loba nje abaqhashi bengatsho ukuthi kabalayo leyo mali. Kasilo qiniso phela njengoba yibo phela abathengisa ke ama products esiwabona ke efakwe nge American dollar. Ayisibo bonke njalo abaqhashi abalayo. Abaningi abaqhatshi bathi khona kade belandela umthetho babe sebevele sebebhadala nje ngemali yangaphandle uhulumende angaze ngenele ke acitshe ke lokho kwakuvunyelwana kuma-collective bargaining athize. So abaqhatshi abasoze becatshe ke ngeminwe bethi imali kabalayo bona belayo. Sikhangele uhulumende ama services kahulumende amanengi okwamanje ngama services ke abhadalwa ngemali yangaphandle kwelizwe kugoqela ke ama parastatals athize konke abakuthengisayo okwamanje okunengi kwankhona ke kusekuse malini yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU. Ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso ezimela abaqatshi elizweni. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abezomthetho sebefumane izindlu ezilithumi lambili ezazingezikasikomitshi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri ezicatshangelwa ukuthi zathengwa ngemali yokungethembeki. UChihuri wabaleka elizweni kodwa kule mpahla yakhe enengi ebalisa izindlu esisezandleni zesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi amalunga edwale lephalamende kuzamele ahlolwe igcikwane lecoronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kokuba amanye amalunga ebuze ukuba azaqhubeka esiza njani edale engahlolwanga. Umsekeli kasomlomo wedale unkosikazi Tsitsigezi wasesithi uhlelo lokubahlola luzenziwa kunsukwana ezilandelayo. Esizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salbonani ku Studio 7, mina igama lami uAdolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yakuqala sithanda ukubonga ngokusazisa ngamanani nokuthi kwenzakalani ngalomkhuhlane okhona weCOVID-19 namehla namalanga ukuthi kwenzakalani emhlabeni naseZimbabwe. Siphinde sibuye kulezi zinto ezenzakala ezweni lakithi. Mangibheka isimo esikhona njengamanje iZANU-PF sithethe elinyathelo lokuthatha abantu be-MDC abanjengabaThokozane Khuphe leqembu lakhe labo Monzora ukulisana nabantu ngoba lento abayenzayo akuyona into yokuthi balwa noNelson Chamisa lebandla lakhe kuphela, balwa kanye nabantu ngoba lento akula muntu awukaze kwenzeke lokho ukuthi umuntu uya ku-election ethi uyavota ethi uvotele MDC Alliance phinde kuthwele lama MPs nawe MDCT engazange yaparticipate ku-election abangazange bayasupporta ngoba ukuze umuntu awini election wakhampeni wena kwavotwa wathola lelo nana akwenzekanga nje ngokuthi umuntu ewe wasuka ku MDCT kwaba le campaign into abangazange bayenze sibuye esimeni salento eyayenzeka besuka besiya le eBowera ethuneni ka Tshwankirayo yebo kambi sibona amantombazana ahamba ku demonstration ebotshwa ehlangana nenkinga ezinzima kodwa nampo thokozani khupho umondlora lo committee bazidanansela iZimbabwe yonke bayenza mathanda ukuyatshengisa ukuthi bayingxenye ezanu-PF ngoba izanu-PF nxa ungayibona ingxenye yabo uzithola usenkingeni ezilungu uba opposa
laba abantu ababakhipha lapha ephalamende abantu abangena ephalamende ngoba bevotelwe abantu ngaphansi kweqembu likwi-MDC Alliance naye umakhupha ngaleso sikhathi wayenawo amakhandidethi akhe ayemele mhlawumbe ngiyifunda la ayekhankase khona ukuthi angenele ukhetho manje yena ma esezoqhamuka esexosha abantu abavotelwa abantu basephalamente uyabona ukujika kube sengathi uyasetshenziswa ngoba phela masukunjena sokungathi bekungamaqembu amabili ngoba naye besevele neqembu lakhe naye limile ngapha nalabo labo eliqembu labo elimile ngayo futhi kunjalo enye into abangayinanzelele enye into ofuneka siyinanzelele ukuthi njalo thina sihlale sibandululeka kumele ukuthi ngabe kuthiwa iMatabeleland siyakhona ukuthi sibe leqembu elizamela iMatabeleland lingadilizwa kube sekufana neqembu elizobusa ilizwe hhayi ukuthi khona thina njalo kufanele sihlale siba abantu bangakithi ngabe beba ama-deputy president ngaphansi kobuholi obuya babukhona and nakhona ukuthi umuntu wakhona uba yi-second deputy president akungabe u-deputy president owuyolandela ukuba u-president so then zonke le zinto azikho fair so umama makhuphe nje naye kake ahlale phansi ahluze umqondo into yakhe icace kungabi ungathiwa uyasetshenziswa kubonakala ukuthi usebenzisana ingqondo zakhe hhayi ingqondo zomuntu oseceleni
linjani Studio 7 thina siyaphila hhayi thina lokho esikubona lapha eBotswana lokhu ngokunye lokhu basivimba kwemashophu bathi bafuna amaphemithi kodwa basivalele angikwazi ukuthi bathi siyathenga ngayo igama ngumswelo kwakhe ngiseBotswana
sanibonani nonke ngo-Studio 7 nani balandeli e-Studio 7 siyabonga okukhuluma ngosikhumbuzo Sibanda ngikhuluma ngilapha eGoli Alexander bantu bakithi ngiyabonga kakhulu umsebenzi oliwenzayo ku-Studio 7 linikeza izindaba ngobuningi bazo ezingatholakaliyo ku-ZBC ngoba ingeyezani leyana isinikeza indaba abantu bakithi abazithola indaba laphana ku-ZBC indaba zezani uyatshela ukuthi khipha lokhu ngakukhiphi so siyabonga kakhulu bantu bakithi bakomthwakazi sifuna ukukhululeka komthwakazi funa ukukhululeka impela sibhubhuzela abantu bakithi ukuthi abantu bakithi abaphume emaqembini aboZanu abaphume emaqembini aboMDC kaChamisa akuna nto ehlukileyo iZanu neMDC kaChamisa le HMDC kaChamisa bathumela amashona from eHarare kwana bezoba amameya kithi ngapha bengekho abantu bakithi abangaba amameya so thina singabantu bakithi siphoxa kakhulu abantu abanjabo oloko ogawule lava abaloko bengijikela umnankagwa bethi umnankagwa akukhona akwenzayo inhlelo zakhe simnikeze ichansi ichansi yani ngoba yena uhleli laphana uchazwa nje ukuthi uyadla akazwelani nabantu bakibo ababula egoground abantu ukuphathwa ngamathuna abantu bakibo ababula egoground etsholojo namhlanje uzositshela ukuthi kona asimnikezeni ichansi ichansi yani ngoba umnankagwa usebenzisa abantu bakithi emathebelelendi ukuthi sibebe ngama-boardguard yakhe evikele ukuthi engabhekani namacala ayenzayo icala liboli bantu bakithi asifundeni nathi ukuthi sizwelane nabanye bethu emathebelelendi abahlukunyezwayo ngoba le ground le yayibulala abantu sasikhona thina yayingakhetha ukuthi kona umndebele umkhalanga umhlobani yathunyelwa from emashonaland izobulala abantu bemathebelelendi so kufanelele abantu bakithi bephume entweni zemashona bebambane bethi enough is enough sesifuna ukuzibusa emathebelelendi yikho nje sikufunayo thina emthwakazi sifana abantu bakithi bebambane sicela abantu bakithi bekhule emqondweni bebone behlakaniphe bengahlali bendawonye nje ukuthi ankomo asitshala unkomo azange esho ukuthi kushiye lapho ukuthi noma sekunzima ubone ukuthi lapha ucendezelwa uvume akaphawuli lutho bona labo gawule nabochuma
wanala bathuli
yes yamuzwa ubaba uphugeni ma ekhuluma ngokuthi yena umama uMakhuphe ngiyaphatha umsebenzi wonke ngokuhlelo lokubekwa kwababa uThwangirai kodwa phela akananzelele ukuthi umama uMakhuphe wathi kufika isikhathi sokuthi kwenziwe MDC Alliance wehlukene yena nobaba uThwangirai wehlukana nebandla leMDCT esezenzela okwakhe samuzwa ekhuluma nasemsakazweni ukuthi ubaba uThwangirai umthumela abantu ufuna ukumtshaya engasahlanganeli lemhlangano yonke ebandla kwaze kwafika isikhathi sokuthi ubaba uThwangirai alale ubaba uThwangirai eselele kwangkhona umama uMakhuphe esekuyaqala kubonakala eseziveza ukuthi yena usebandleni leMDC
sayonani basakazi Estudio 7 ngiyalibingelela linjani hayi thina siyaphila singazilila khona ngapho ngemkhuhlane lomhlaba hayi mina ngokuthutha bami engibuthweleyo anguzwisisi ngitho okukhulunywa mayelana loshamisa loMakhuphe kati yona ihayikhothi ize iyevumela uNelson Shamisa esiyaqalisa ukuthi ubhalisa ukuthi ufuna ukuba ngupresident yamvumela njani engela mthetho awubekileyo njengoba bethi kala mthetho owawufakayo ekoti engela mthetho owufakele ukuthi umba abantu uzabenzela lokhu lalokhu azange kukhulume waphuma ukumthatha nje kuphela badiye wena hambe ekhambeni ube ngupresident kodwa shuwa into enziwa nguMakhuphe iyayanisa ye akakhulu njalo yena akakhangele akubona ukuthi vele uluhlu asekilo yiluphi labo laba abade besithi bayamlandela sebemvumele bayangena kulwalelo bandla vele ekilo yena okutshengisa ukuthi lakudala kwakhe wayevele esebenzela lwaleli bandla elimsebenzisayo awuyisikho lokhu ngitho ayisikho zachosa ende thina sazi uNelson Chamisa engupresident weMDC Alliance kati MDC Alliance leMDCT zingenana ngapi khonapha anti labana bababodwa lwana waziphumela le-alliance yakhe bazibumbela ibandla labo beyibo bodwa wakhethwa ngabantu ende wawina 2.6 million esiwaziyo sonke akulonga kwaziyo yena lo umama lokhu ehlukuluzana laye akulalutho alenzayo akulakuyina kwenzayo kuze kuye lakhathesi
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi plus 1 202 465 0318 isikhangele esivela ngapha kwelemelika ukutshengisela kwelemelika kuqhubekele phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe izolo phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota inkulungwane zabantu bama-state achiyeneyo bangene ezitaladeni okosuku lwesitshiyagalombili bethwele amabhakane asola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa amhlophe iningi labatshengiselayo ngabamhlophe Oyengumphathintambo wezomvikela kuhulumende kamongameli Trump umnumzana James Mattis usole umongameli Trump ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshengisela lokhu esithi ilizwe leMelika liswele umkhokheli oqotho kweminyaka emithathu edluleyo Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi kambe okwenzokalayo elizweni kulakho na ukubangela ukuthi ozancintisana lo Trump umnumzana Joe Biden owebandla lamademocrats anqobe kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi wonalo umnyaka.
UTrump njengomuntu ovele phakathi ngingathi yena uvele usele 50% and kodwa ke ukuthi ngathi nxa kuqasa umjaho uqalisa yena evele esephakathi ngoba olama imechanism olayo yonke nje kuphakathi kodwa Sizabona ukuthi uzadlala njani kodwa ukukhanya ngani kusokumphonyoko abantu beAmerica kabathabanga so ambonto yamhambela uhle into yazinengo COVID-19 bani laba lawona odlakela liqambileyo ukuprotesta kusitsha ama-buildings indawo eziningi kusitsha izakhiwo ye-Amerika yonke nje mingenyawo angikhole ukuthi ngumpikitsha afuna ukuthi ube ekubuseni kwakhe ngani kuzamthelelela mbijana ya
umongameli Trump yena-ke ubona njani amathuba akhe
ya umnumzana uJoe Biden lokho elethuba sibili elikhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sama-protest kulodlakelo olungaka abantu bonke bengathakazeleli lokho okwenziwa ngamapholisa ebantwini abansundu so ngibona ukuthi uBiden la uzangena khonapho uzathola sibili support since ama-Democrats elabantu abamnyama kodwa-ke sizabantu kuyazala ngomoya
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said, always feel, never fail. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna meet. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Itchelli, I'm a panacheria. Itchelli, I'm a panacheria. Itchelli, I'm a panacheria.
Through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag dripping for the black magic. I got me an upgrade, cause ring on my exes. I'm styling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Itchelli, I'm a panacheria. Itchelli, I'm a panacheria. Itchelli, I'm a panacheria. Oh, I'm a mousse. Oh, I'm a mousse. Oh, I'm a mousse. Oh, I'm a mousse. My shoulders got black.
She's an original. I call her Miss World.
Mrs. K. Owami Muhle. Isifikisa ke emaphethelweni ohlelo lethu lwalamhlanje.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Amalunga edalela eParliament ayebandla leMDC Alliance. Kulabalichumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus. Ibandla leMDC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale lePhalamende. Inhlanganiso emela izisebenzi eZCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo uChris Gande ngisithi nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu lingaya ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voa.com.